si suisse la womana abafundi bona bathetiswa awubazalwa sifuzelelo bana elakala lakala labuswa lale lale lale
gospeljingle.com.